Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla 15 kuLwezi 2024 ngiKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umoyo lonjovu betheswa icala lokucela ibribe.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo nokhansela babanjwa xhaka bethwele $120,000 okuthiwa bayifumbathiswa inkampani yakwele China.
Into abazayikhuluma yile esivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo. Basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC wokuhlolisisa ukhetho olusanda kuqhutshwa kweMozambique lolunye. Iqembu leZimbabwe Warriors linqikelana lele-Kenya emdlalweni we-AFCON qualifiers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lokhansela babotshwe izolo kusihlwa bethwele inkulungwane ezingamajumi amabili zamadola emelika $20,000 okuthiwa bayifumbathiswe yinkampani yakwele China. Unkosazana Simiso Mlevu isikhulumele sekomishini ekhangelane lobukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi uMnumzana Edwin Ndlovu lokhansela Mpumelelo Moyo babanje xhaka bethwele imali le endlini kamamangala. Ake sizwe uMlevu exoxa leStudio 7 ngodaba lolu.
Umoyo lonjovu betheswa icala lokucela ibribe komunye olilunga lekhampani ebizwa ngokuthi Lebanon Investment. Ikhampani leyi yabeka amaphepha ekhansilini icela indawo yokuthi bavule ikhampani yokwenza isamende. So bathe sebephiwe imvumo yokuthi basebenzise umhlabathi uNdlovu Nomoyo, basebelanda omunye waleyi company ukuthi bababhadale ngoba bona basebenzisa umsebenzi omkhulu ukuthi ikhampani yakhe iphiwe imvumo yokusebenzisa indawo edolobheni lakobulawayo.
Yes, ngathi bangaphi kathesi uNdlovu Nomoyo?
Babanjwe se-police station eMzilikazi. Bakhangelelwe ukuthi baye ekhothi kusasa e-Trade Court, Magistrate Court.
Yes, ngathi icala leli belivumbuluke nini, njalo kubona zani kuzahamba njani kunapho nxa sikhangela khonapho?
Icala livumbuluke nje ebulangeni abala elidlulileyo lapho amangala igama lakhe nguTsitsi Mafumi abikele bona kumbe abhote khona kuZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi uNdlovu Nomoyo badinga imali yokudiza kuye. So umamangala esebenzisana lenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission basebesetha i-trip so ababili laba babanjwe bethwele imali ye-trip izolo endlini kamamangala.
Lo unkosazana Simiso Mlevu isikhulumele se-commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lamagqwetha ababili laba ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umanyano we-SADC ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano omkhulu eHarare ozahlaziya udlakela olwenzakala kwele Mozambique lokhetho olusanda kwenziwa kwele Botswana lamanye amazwe. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi kulodlakela olumangalisayo kwele Mozambique kulandela ukhetho okunqobe khona umnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kukhetho lukamongameli. Abaphikisa abathi ibandla leFrelimo labambisana leZanu PF ekuqilibezeni kukhetho lolu. ELeZimbabwe letheswa umlandu wokungenela kukhetho njalo kweleBotswana lamanye amazwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into abazayikhuluma yile esivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo. Base besithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba lezinto ezinjengazona lezo. Base bekhuluma ngokuthi kakube lokuthula endaweni yaseNingizimu Afrika, yezwekazi le-Afrika. Konke khona lokho kuzabe kungalungisi inkinga eyiyo enkulu. Yebo, kambe kuTswana kuhambe ngendlela efaneleyo, hayi ngoba wine opposition, kodwa ke nabantu nje bonke abakhangela ngamalungelo abantu bayasho ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo. Le-Mauritius siyabona ngokunjalo, kodwa e-Mozambique kule nkinga enkulu kulezi nsolo zokuthi kukhona ukudlelezela okufanele ukuthi bakukhangele ngamehlo afanele, bake batshintshe indlela abasebenza ngayo, babone izinto ngelihlo labantu hhayi lababusi.
Ye, kuyini okwenza ukuthi bebone izinto sibili ngokutsho kwakho ngelihlo lababusi kulokuthi bebone ngelihlo likaZulu?
Okubanga lokho ukuthi bandisa kakhulu kufuna ukuvikelana, hayi ukuvikela ama-constitution. Bathanda ukuvikelana, hayi ukuvikela amalungelo abantu. Khona lokho nje kwenza ukuthi bangakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu eziqondileyo lapha kusadiki. Ikakhulu abaningi bangikhona labo babengenzi ngendlela efaneleyo, base besesaba ukuthi kusasa yimi, abesesesaba ukuba lensolo. Uzananzelela ukuthi lukhona ukhetho luyalandelwa lweZambia, kanjalo kanjalo kanjalo. Abanye base bekhangelela ukuthi njengoba lwami ukhetho lusezalandela, lami ngifuna ukudlelezela, abesesesaba ukukhuluma ngokunye okwenakala kwezinye indawo. Kodwa-ke nxa kuzaba lokuthula kule ndawo yesadaki, kudingakala ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwa amalungelo abantu. Ukhetho lubanjwe ngokwemthetho ekhululayo, sinesadic principles and guidelines, kumele zilandelwe kuso sonke isikhathi. Yikho lokho kumele bakukhangele. Nxa ngabe iMozambique ingakwenzanga, kumele bakukhulume ukuthi hayi, ukhetho alusisuthisi, aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kungakho-ke akuzanywe ngendlela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngendlela efaneleyo. Kodwa lokho angiboni bekukhuluma lakancane.
Lo ngumnumzana evidlela Ncube okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Amazwe ayisikhombisa asemhlubulweni weningizimu yezwekazi le-Afrika lamhlanje asungule umbuthano wokuthakazelela ilanga lokunanza amalungelo abantwana, iWorld Children's Day. Unokudaba Dlamini usadulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umbuthano lo ukhangelelwe ukuba lezethekeli ezifika inkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ezigoqela inkokheli zamazwe yadabuka emhlubulweni weSadik. Ilanga labantwana leli lithakazelelwa minyaka yonke mhlazi kuLwezi 20. Ngakho eleZimbabwe lonyaka likhethwe ukuba lithwalele umthimba edolobheni leli esikolo seBaobab Primary School. Omunye wabaphatheke kulumthimba ngumnumzana Trimondolo ohola inhlanganiso yamalungelo abantwana Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network, othi kusasa bazacijiswa ngezifundo zendingeko zabantwana.
Ukuthi bakhangelisise ukuthi abantwana bangancediswa njani. Abantwana kunenge abahlangana lakho, izindubo, so many challenges abachayisana lawo.
Sixoxe njalo lomnumzana Frederick Mafira ohola inhlanganiso yabakhubazekileyo Our Pride Amputee esiza abantwana abakuleso simo.
Sikhuthaza njalo abazali ukuthi benakekele abantwana ngokubahambisa esikolo, bekwanise njalo ukubana bekhangele ukufundiswa kwabantwana imisebenzi yezandla.
Unobhala omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ilanga leli liyingqobe ekuhluzeni inhlupho abantwana abahlangana lazo ikakhulu kwezombangazwe. Unkosikazi Iris Zenzwa Nozizwe Mhlanga, umqondisi wenhlanganiso yenozizwe Mother of Nations Trust, uyakusekela lokho.
Ukuqakatheka kwe-World Children's Day, umsebenzi esiwenzayo emphakathini, uqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele abantwana bethu, sibagcine, sibancedise kukonke angabe bekufisela empilweni, njengoba yibo ikusasa lethu.
Okwanamuhla umthimba lo uhlanganise abafundi bezikolo ezehlukeneyo elizweni lonke ukudlala inguqu yegolf kanye lechess. Izehlakalo eziningi zizaphathwa kusasa lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azavula khona lo mthimba ngokusemthethweni. Kodwa phambilini kwalokho abantwana abafika amakhulu ayisithupha bazafola emgwaqweni ekuseni kuthi emini bayeboniswa impopho mazamanzi womfula uZambezi. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uzalumathisa isibane abathi yiflame of hope emngceleni weZimbabwe leZambia anduba ikhosikazi likaMnangagwa uAuxillia Mnangagwa aphathe idili lokudla lezethekeli. Izikhulumeli zikhangelelwe ukuxoxisana ngezizakwenza ukuthuthukisa imfundo yabantwana kuzwekazi leli, ukuguquka komkhathi, ukunakekelwa kwabakhubazekileyo kanye lokuhlonitshwa kwelungelo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sikazikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abemba amatshe aligugu okungekho emthethweni emgodini osesigabeni seSilverfontein kweSouth Africa abedlula inkulungwane ezine kubikwa ukuba bayala ukuphuma emgodini okhonjolozelwe ngamapholisa athi iningi labo izigebengu. Amapholisa aqhuba umkankaso othi Operation Vala Umgodi. ELeRussia eliphose amabhomba amaningi namuhla esigabeni se-Odessa kule Ukraine selihlasela ngamandla ilizwe lonke. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende osaphethe intambo kwele South Sudan wazise ukuthi uzaqhelisa umbuso wakhe ngemiyaka emibili. ELeMelika lamanye amazwe angamalunga ogatsha lweSecurity Council alitshumi aphendule ngombiko okhuthaza abaholi baseSouth Sudan ukuthi bahlele ukuthi ukhetho luzakwenziwa nini futhi bathathe amanyathelo azakwenza ukuba luqhutshwe ngokukhululekileyo njalo ngendlela esuthisayo ngo-2026. Abantu besifazana badlala indima emqoka ekuthini kube lokuthula lokuhlaliseka kweleSouth Sudan. Futhi kumele baphiwe ithuba lokuphatheka kwezombusazwe ngokugcweleyo elizweni lonke jikelele. Lokhu kugoqela ukuphatheka kwabesifazana ngokugcweleyo ekuvoteni, ekuncintiseni kukhetho, kanye lokuhlola ukhetho ama-election observers, kutsho umbiko wamazwe la. ELeMelika lamanye amazwe la amukele ukuzinikela kukahulumende weSudan ekupheni izikhundla eziyisilinganiso sabatshumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35% phansi kwesivumelwano esalotshelwana ngo-2018. Embikweni wawo, amazwe la aqhubeke esithi ayakunanzelela ukuba inhlanganiso ezizimeleyo, ikakhulu lezo ezikhokhelwa ngabesifazana, zidlala indima enkulu emizameni yokuletha ukuthula lokugqugquzela ukuthi omama baphatheke kunhlelo zombusazwe. Omama lamantombazana eSouth Sudan okugoqela iziphepheli kanye lalabo abadudulwe emizini yabo bayadlwengula ngendlela ehamba phambili emhlabeni jikelele. Ukulwisana okukhona kubangela ukuthi lolu dubo ludlondlobale. Umbiko weMelika labalingani bayo wamukele ukuqheliswa ngemiyaka emithathu kohlelo lwamabutho olweJoint Action Plan olujonge ukuqeda ukudlwengulwa kwabantu elizweni kulandela ukuphelelwa kwalo yisikhathi ngo-2023. kodwa amanyathelo aphuthumayo abalulekile. Ngakho amazwe la akhuthaze iziphathamandla zakwele South Sudan ukuthi ziphangise ziqale uhlelo lwe-Joint Action Plan futhi ziqakathekise ukulolonga amabutho encediswa yi-United Nations lezinye inhlanganiso. Uhulumende we-South Sudan ulokhe engakagcwalisi umlando wakhe wokuphenya lokujezisa abadlwenguli. Umbiko lo uthi uhulumende waleli lizwe kumele abophe njalo ajezise labo abadlwengula abesifazana ngesikhathi sempi futhi avikele abantu makhaza. Amazwe omhlaba kumele asekele inhlanganiso zabesifazana eziphathisa abantu okugoqela abesifazana lamantombazana kwele South Sudan. Elemelika labangane balo bazimisele ukuthuthukisa ukuphatheka kwabesifazana kunhlelo zobukhokheli eziphathelane lokuletha ukuthula kwele South Sudan kanye lokuthuthukisa isimo sabomama lamankazana kuleli lizwe.
Le yimibono kahulumende weMelika. Abahlali bemadolobheni kanye labosomabhizinisi bathi bayadana ngesimemezelo sikahulumende sokuthi amagesi asiza silela ngamandla ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange ngoba bebevele bewathola nzima. Inkampani yezisa yona ethi imitshina le isalungiswa ethi uhlupho lolu lukhwezelwe yikuthi isitishi sekaripa asapompi kahle amagesi. Usenatari Tandlovu wakoBulawayo uchasisa ngokubanzi ngodaba lolu.
Amagesi ahamba ngo-5 ulele, kuyetshonila nguzulali ngu-10 amagesi engabuyanga. Abuye phakathi kobusuku, wena yonke into yakho isiwonakele, awudlanga. So kumele siqalise ukuhlala ukuba namasola ezindlini, enye expensive futhi eba khona ebantwini. Ikuqala babeletha uhlelo lokuthi sizacitsha amagesi ngesikhathi esingaka, abuye ngesikhathi esingaka, ngelanga elingaka, khathesi amagesi aphunguhamba, awutshelwa lutho, sihlale emnyameni. Vele kasisathengi lezithebo emafrijini, asisafaki lezithebo emafrijini ngoba ungathenga isithebo esiningi ugcina vele usuluzile ngoba inyama yakhona injani iyabula. Khangela ukuthi kubuhlungu kangakanani ukuthi suku zonke usebhutha. Sesibuyele kadini okokuchaya imihwabha, okokuphila lokhwana okunzima. Ekhaya siyakuzwisisa kodwa lapho emadolobheni sithandekile impilo inzima kakhulu. Ucine usuthenga inkuni, inkuni zonezo okuthiwa kumele siphumekizwe ngendaba ze-climate change yena le ekhona. Kumele siphile isikhathesi. Ucine uthenga inkuni, uthenga igasi, uyethenga amagetsi, amagetsi akhona angekhoyo, imali yakhona uyithatha ngaphi.
Liyake liluhlafune lolu daba. Njalo zithini iziphathamandla ngalolu hlupho? Kukhanya kulesisombululo na?
Siyabuza kodwa kakula mpendulo. Kulamanye silamanye ama-ministers angavuyiyo le-parliament. Libezo likhazisele ukuthi kanti amagesi kuhamba njani ngoba yindawo kumele basichazele ukuthi kanti vele uhlupho lungaphi kwakhona njalo luphela nini uhlupho lolu. Mina kathesi ngikhuluma ngiseHarare, ngithe mbuza ngikhaya abantwana bathi amagesi lokhu ehambe kuthangi abuyizolo ekuseni. Izolo atshone khona ischedule kasesithintshile, sisasazi ukuthi ngesanini namhlanje kawakho. Aze ebuya nini ngo-11 kumba angavuya, aze ebuya the following day kusasa nge-Friday. Kodwa siyazama njengabameli babantu.
Lo ngu-Senator Richard Ndlovu wakoBulawayo obexoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula i-link ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lingutshikile obhanqa 1-1 leKenya umdlalo weAFCON qualifier odlalelwa kulangale kule South Africa. Ungaphela unje umdlalo lo, eleZimbabwe lizakwanelisa ukuba lingene kusigaba seAFCON final. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi bakaStudio 7, salibonani, linjani? Thina sikhala ngalolu daba lwaseSouth Africa. Sibone abantu beqala ngokukhitshwa emsebenzini yabo abayisebenza bekhitshwa kuma-restaurant namankampani ahlukeneyo. Manje sokungenile indaba yeziphaza nendaba yokudayisa ukudla, kutsho ukuthi akusaphileke eSouth Africa. Kanti umuntu okuza yena yini umsebenzi ozowenza? Kanti emsebenzini bakhitshwa abantu bangena kwezamabhizinisi ukudayisa ukudla, manje futhi sebengeniwe sebehlaselwe kukho lokho futhi, kutsho ukuthi hayi akusaphileke eMzansi.
Basakazi labalaleli, ngukhethe Bebe okhulumayo. Yadanisa kuyayangisa ukuzwa umongameli esithi nxa engaphandle kwelizwe ezenze ingani ungumuntu olalelayo, ozwisisayo, e-address ama-diaspora ingani uyabahlonipha, uyabananzelela ukuthi bangama-stakeholders. Kuyayangisa ukuthi uMnangagwa asitshele ukuthi kumele ulwazi esiluthola nxa siqhathwe kwamanye amazwe silulethe ekhaya lukontribute kwezomnotho. Akakhulumi ngokuncithwa kwethu ilungelo lethu lokuthi sivote ezi-diaspora. Akazihluphi ngokuthi kathi vele ekhaya abantu basuswa yini, abantwana basabalala bagcwala emuzini, uyabe ungubaba wenjani? Khonapho ekhuluma lathi kanjalo emazweni, nxa ungabe usekhaya le eZimbabwe uzama ukuthi ubonise, uthathwa njengesitha, ubotshwe, utshaywe, uhlukunyezwe, uvalelwe ejele. Kodwa nxa ebuya ngapha emazweni, kuyayangisa ukuthi uMnangagwa is full of hypocrisy. Izinto azikhulumayo ayisizo, azihambelani lezenzo zakhe.
Yebo, ngithi sanibonani bantwabami, linjani? Hayi, thina sikhona ukukhuluma lokho kumamoyo. Kokumamoyo akhona ke ngikayi bantu. Buyayindlala bantu. Kodwa uthiwa siyaholiswa nini? Amphambi ukutho ukuthi uthiwa siyaholiswa nini bantu? Izolo lele ngadlanga bantu. Lele ngendlala izovo. Ukuthi ukuhola uthiwa siyaholiswa nini bantu? Yebo, ngithi akalisizwele thina gogo bantu. Mani ngasendlela nje amatanki ejipa ngempuphu ukuthi silale sidla iporisi nje bantu, mayi angisakwanisa ukusebenza bantu. Mphambi ukutho nje ukuthi manje bakethi ngayo igovernment ingasibona bantu. Yebo, ngithi hhayi nganceda. Mani mphambi ukubingelela bonke ontungameli bantu nabasithandekile bonke nabalaleli bantu. Nangugogo ugogo umamoyo wakhona-ke ngikayi bantu, ngikhuluma kesiko lapha ngigula inkelo bantu. Awu mama sibili, ngelikuncede bantu.
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo kakhulu, elisinikeza indaba suku zonke, lokhuyana okwenzakala laphana eMazombike siyakubona njalo kuzoyenzeka ngelinye ilanga kuthi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uliviki was a Friday, leqembu elicula umdumo wesithathamiya amavevane. Leli qembu liholwa nguFuture Ndebele osehlala kwele Ireland. asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Uma uhambe emhlabeni bheke muva bheke izitha zakho. Bheke muva phela ubheke isitha. Bambiza ngezi Fumboy abayi bambiza Future Moyo kodwa ilakhe lokuzala ngo Future Ndebele awuzithi fahla fahla ngembali yeqembu lamavevane
evane akaphela leqembu elizalwe iwhite umfolosi abanengi abayaziyo okuliqembu elaqala ukucula ngomnyaka ka 1996 saqala singabadlali bebhola sise primary school eNgwana under our coach and founder ubaba Lucius Ncube from Kezi iwhite umfolosi sile yasizala iqembu iqembu okuthiwa ngamavevane akaphela
asenawo hama jokumba kosi sipamandla hoku
lona leli qembu licula ngumculo wethiyeneyo engelamachacho ingoma zokholo ezasicathamiya ingoma nje ezikhuluma ngezimo ezenzakalayo ezifana nemikhuhlane etholakala engalaphekiyo ingoma ezikhuluma ngezimpi esizibonayo emhlabeni kodwa konke lokhu sizokwenza ngendlela yokuthi silethe induduzo noma sijabulise abantu kanti njalo futhi eziningi zakhona zizaba ziyingoma zokholo eziletha umkhuleko noma engathi i-healing ebantwini ngesikhathi ezinzima.
Amavevane
sebenamadlala athi ambalwa njalo umculo wabo wembube kumbe isiqathamiya uthazelela lasemzansi abanye bawubiza Tsotsotsa mfana kakhulu abantu abangamaZulu namadlala athi thina angafika 5 bese siba namasingi kumavevane lapha siphila njengemoli as a family icula nabafowethu abasuka khona eklandi la ngisuka khona abanye basuka esigodini kuzoba labafowethu baselupane abanye ngaphekezi kanjalo kanjalo
So
lithuba lokuthi utshele abalaleli ukuthi umculo wamavevane utholakala ngapi ndeks Spotify, YouTube, nakuwo wonke nje ama social media channels, Facebook, Twitter, nakubo TikTok. Simple search amavevane akaphela neqiniso lokuthi lakho kuzosithola khona lapho. Amazwe enginawo kubalandeli bonke abamavevane ngithi ngiyalithanda kakhulu ngothando. Ngilitshiya ngengoma ethi Anuvebukalanga patana nemavoko. Amavevane apapa esiya phezulu ekhuphuka athi kabuyele emuva yiwo ebesilawo kuhlelo hoza hoza Friday libe lempela sonto enhle igama lami Ezra Jesus Bang
Lema
chabu
kani mabone chezo cha singa
hango
yetu ya puta muha lema
kubukalanga ndiko kanye
kwetu kubukalanga
ndiko kanye kwetu ya basha abafana lawo singakehlukanike sikhangele ezinye zezihloko zendaba umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lo kansela wababanjwe ixhaka bethwele i-20,000 United States dollars okuthiwa bayifumbathiswa ikampani yakwele China. IZimbabwe Warriors isingene kwisigaba se-AFCON final kulandela umdlalo weqembu leli lele Kenya obe ngujikile obhanqa 1-1 kule South Africa. Ake siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisa ngenjabulo umthembu osithembayo uGibbs Dube lingakhohlwa i-live talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.